okwakuqala Chris mina ngingomunye wamalungu edelele eParliament eMathebeleni North. Okwesibili mina ngumP weBhinga lapha eduze le Victoria Falls. Ukuhamba engikwenzileyo akungithathanga umango ongadlula amakilometer angu 350. So ke njalo ngale asomnangagwa okhulumayo lapho esikhona khona kathesi akukhulumi mnangagwa lapho esikhona khona iParliament izohlala phansi ukuthi izohlela ukuthi kambe imali enganikwa ngukhulumende umnyakozayo ukuthi kwenziwe imisebenzi okufuze ukuthi yenziwe imali inikwa kubani. Mina njengelunga ledale eParliament leBhinga North ngikhuluma kanje lokhu ngisukile eBhinga amalanga amane adlulileyo asimafoni lawo engiwatholayo avele ekhaya inkomo ziyachuba ngenxa yokuthi akulamanzi amadamu amanengi akanamanzi lesikolo lezikolo actually ezimbili engizifonelweyo bentshela ukuthi hayi thina sesizavala isikolo because akulamanzi. Now lapha esibuye khona yikho okwabelanwa khona imali kahulumende ukuthi uhulumende ngomnyaka ozayo ukuze esebenze imalini efize inikwe ugatsha lukahulumende oluthize. Engikufundileyo okwakuqala ukuthi khona amanzi noma izulu engaze line libe nengi okunganani ufuze siwalondoloze. Siwalondoloza njani? Siwalondoloza ngokumake sure ukuthi engagelezi aye elwandleni kumbe aye kuZambezi. Aso abambeni lawa manzi ukwenzela ukuthi egcineke okwesikhathi eside. But ukuze lokho sikwenze sifuna uncedo oluvela kuhulumende asingeke sakwenza sisodwa. So ke lokho ukuze ke nami ngiye kugcizelela kuyefika lapho engifuna ukuthi kufike khona kufuze ngihambe lapho kwabelanwa khona leyo mali.
Ye abanye bayathandabuza ukubana kanti vele kungani umhlangano nalo ungenzelwanga eHarare lapho kuvele kuhlala kuhlanganwa khona kulokuya eVictoria Falls endaweni abaningi abayikhangelela njengendawo yokuzithokozisa njalo elamahotela alembadalo enkulu kakhulu.
Ngangikwazi ke khonapho Chris ukuthi abantu bakubona njani ngaleyo ndlela. Engxenye mhlawumbe bona babona nganxasi seHarare siyabe sihlala ezindlini zethu. Anzangilandlumini eHarare ngingummeli wedale leParliament osuke eBhinga. Nxa ngiseHarare ngiyakhetha ukuthi ngingene kwiphi ihotela ngoba yikho akutshoyo uhulumende ukuthi nxa ngiseHarare kufuze ngihlale ehoteleni. So ke ihotela kangikwazi ukuthi engabe idula kakhulu eFolosi ukwedlula iMikis Hotel eHarare yiphi ngoba silamalunga wedale leParliament awahlala eMikis Hotel. Okokuthi ngabe kuthiwa khona bahambile sayakwenzela eHarare lakho bekufana bebeyahlala eMikis Hotel behlala eRainbow Towers behlala eHoliday Inn ungawaqhamba amahotela wonke aweHarare uwaqede ngokudula kwawo. So ke amboni mehluko mina nxa ngifuna ukukhuluma iqiniso Chris umehluko kawoko ukuba seFolosi kumbe kuba seHarare kuyafana konke kule ndlebo.
Liyaphiwa na imali le ethiwa ngama allowance njalo ukudla kwakhona liyazibhadalela na?
Ukudla siyazibonela Chris into esibhadalelwayo ngale ngumbheda wokulala lebreakfast. Angikwazi ukuthi breakfast yabo yenza malini kodwa idina ngengazama ukuyibuza idina yabo ibibiza ama 600 something dollars. Idina kasithengelwa nguhulumende, idina omunye lomunye uyazibonela. Nxa uthe wakwanisa ukuthi emini wahamba wathenga idrink wathenga lesinkwa wangena laserumini yakho walala usidla ebusuku yikho khona lokho ngoba lathi siyakunanzelela ukuthi ubunzima bona lobo bubonwa ngumuntu wonke lathi sihlangana lawo.